Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ebuseni ngolwesithathu umhlakazi ku 19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama passports isuka kumadola edlula kancane ahamachumi amane $53 isiya ku $150.
Kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behluleke ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayedinga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashop. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane i-$53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-$263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwe lo ithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohle ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behluleke ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle asoze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo akhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni. Awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele. Yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akulanguthi okwezaba khona. Kuzahlalahlala futhi uzothiwa siye yi-2,000, siye yi-10,000, siye yi-20,000, kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasilankinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwe ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama-emergency passport lawa aphuma ngesiphangiphangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje imbadalo nengekho?
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali. Yikho kuna lokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo. Ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto. Uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu. Yilo uhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama-passport.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Ye, liqiniso ukuthi intengo ezinto ikhwelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela iholo. Kungaba kuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kuloku khumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyomali bathi uhulumende uyaprinta imali, uyabezibhalela nje amaphepha athi imali. Yikho abamabhizinisi-ke khuphula ke intengo yezinto. Kati baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqatshi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani silenkinga ukuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-proverb datum line okuwanamhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-proverb datum line ejike ayiseyiyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo. Sibona iholo lobe lini ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining. Ama-sectors amaningi-ke akavumelana akabalezivumelane zokukhuphula-ke iholo. So inkinga-ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaki kunjani kuma-members ethu kwamanje. Loba sokugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hhayi abe singakazi sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumene nendaba zeholo.
Lo ngumnumzana Jaffet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inengi labachayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leThe Chronicle bathi bagcine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMgoza uganyulwe ngehloka wahle washona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni kwamakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obeleminyaka engamachumi amane lambili obesebenzayo eZimbabwe Power Company ASSA uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Kamalami uLakson Chavoza ngithanda ukukhuluma maqondana lesigameko engisibone esenzakala enkaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhalishwa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 early 30 years kusiya phansi yibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa egola gijima avikane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ekuthini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo uyahlakulelwa ngubani? Ibona okwenzima engikubonile abadala bakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Kebomsakazo ngumelo ngisejohannesburg. Esekunanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesitulweni ngaphana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulala ilizwe uyahlukumeza abantu. Ngizaliyenzela isibonelo umgabe esabusa banalaini le igenge yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo ogawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla amapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhle ubusa ngenduku abavumi. Uma bethi umnankago busa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankago sephumile liba-interview engasekho maybe segudlukile esitulweni uzazabethi khona umnankago bebulala ilizwe behlukumeza abantu baprotetha umuntu rather than to be protected amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzalwa usenkayi ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le record yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto sisemazweni siyaqhubeka ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something. Indaba yama-sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe
uvalelwe bona labo. Sawubonani basakazi lani balalela bahle. Khona ukukwelela embusweni yiwo ukutshengisa alibo kuthiwa ilobuntu alibo iyayekela icakela abanye abantu labo bebuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha eSouth Africa. Igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizosiza ngalokho kwenzakala eBhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani ukhulumende uyangenelela abasize laba bantu ababasebunzimeni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bayakhuluma ukuthi sisize abantu baseBhinga, impahla nomonakho sisize. So ngithemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami ndisifisa ukuthi hayi singakhona ukuthi sisize, sikhambise khona kokukhona abantu baseBhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa, ngoba inkinga ihleli vele nanoma ubani. Siyabonga.
Hello Studio 7, siyabonga ngokuqhuba leli thuba. Kathesi ngingasithi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho sizasesaba ukuthi sithumele ama-audio esesiku-discover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasoye MDC Alliance. That would be the last chance yokuthi ukhulume ku-Studio 7 as long as ungayihlanganiso ngavele usole MTC Alliance, Solo Chamis, that is the end of you, Studio 7. This is what I have observed personally. But ungafona usupport your Chamis, I'll tolagala. We are yangena every day, we say. So Konoko City, mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe ngoba. Not everyone in Zimbabwe is MTC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the charge among views more political actors. I go and start from his room to be in common or losing Komeka. Yeah, then later my views. Later, I want to Lomia out changing chance. Lomia out. No, I want Abangala capacity is in the politics with Hamas. Never let ever go to say to Hamas. Malanga, separate. Open Genau to Zenangi, open Genau political party.
And being a letter, Mupitanguena. Sore benzama ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni yonke zimbambo zodwa. Umgwaqo le ingagredwa sibe sithi mhlambe e Studio 7 njengoba benama journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indaba efana nale mhlambe ekhanya ku studio mhlambe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imgwaqo yase Plumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki uminister uMr Puthi uya uphi uhamba ngemoto enhle kabi ehamba phezulu kwembambo.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe kuStudio 7 nxa ungasekeli umnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho, hayi akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama ekuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, sake sikhulume le ZANU-PF, sake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu. Ngakho-ke angikhola ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye abake besilaleli. uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi ukuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho khulumani lokho bazikhulumela abakufunayo njalo lapha nothesi yathatha wonke wonke lomuntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli yikho kwesinye isikhathi nxa ubona lapha nesenza khona indaba phezulu sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusazi ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe njengoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana Efidlela Ncube labo mnumzana Jafet Moyo zingcwethi lezo kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha anganayithuka umongameli kumba anganayi anjani lawo sijayele ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini singayenza ukuthi umuntu ayithuke nje omunye akulungelanga lokho emsakazweni ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha siyawadlala lapha ikakhulu ke bona bezana uPF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele uGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane Jocholo ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg problem ukhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha ngikwazi ukuthi uthini sibonga uVusi Mpofu Steven Malaba labanye abalokhu besasi joina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu yebo ke sikwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisitshiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sona sise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele Democratic Progressive Party DPP bafolile edolobheni leBlantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba weSupreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwepetition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika. Owayengusodolobho weNew York City, umnumzana Michael Bloomberg, okubandla lamaDemocrats, usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu ebusuku eLas Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg oyisinothi ibillionaire usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma isikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama esasa ngumongameli umnumzana Joe Biden usenator labanye. Sixoxa ke lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba.
Lapha ngisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump. Abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibili. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakhe waziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayethusa umnumzana uDonald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala ngomona.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni ye-Twitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe yamisafa?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo. Umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke, labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo nguyoza ncikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu-Mike Bloomberg iloba ngubani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele onguyoza ozawina. Lokho ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje uyazama ukusiqinisa laye. Kodwa ke uyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo usesigabeni esiphakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sale mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zikanda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abakhokhelayo. Kodwa futhi okunye ukuthi anti yabona ukuthi uyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna foseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yebo ke, lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulo mkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo ka-Ijaman esithi Jesus Keepeth My Soul. Ke umculo ka-Ijaman esithi Jesus Keepeth My Soul. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. intengo yama passport isi imbatala yama passport esikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.